Ikhomlele endazinamhlabelo umhlangano walokhu kutsha minyaka yonke lapho abalandeli baleliqembu babavize ukungasuthise ikwabo ngokuphuza ukuthutsha kohlelo lokulungisisa isisekelo seqembu. Lolu hlelo lusungulwe ekuqaleni kwanyakenye njalo kwakukhangelelwe ukuba luphele ngomnyaka ofanayo kodwa soluze lweqelala lonyaka. Umsekeli weqembu lebhosu uNjabulo Bhango uveze ukudana okukhulu ngokuba sekuze kwafika ukhetho lokudinga inkokeli yentsha kuqembu leli isisekelo sombuso silokhu singakalungisiswa.
Okusuka kusikhathaza njalo kusidanisa yikuthi khona siyabuya lapha sihlale sipromise ukuthi ngoJulayi sizakwenza lokhu nalokhu nalokhu. Futhi sikuthelelekile kuze kufike uDisemba kufike uJanuwari sabuya lapha ngoJulayi sathenjiswa ukuthi khona kuzaba lomhlangano kungakafiki uDisemba kulungiswe indaba leyi ukwenzela ukuthi ingasifika kukhetho lwangeviki ezayo.
Ukhokhela iqula eliqhuba umsebenzi wokulungisisa isisekelo sombuso weqembu le-Islanders u-Elkanah Dube uthi basuka bahlangana lezibambeko ababengazikhangelelanga ekuqhubeni kwabo umsebenzi.
But practically, this way, we are going to have a building, Jebe, to the garage, which are all a few ways, Pune, and so on. All those we didn't anticipate along the way. So we accept that.
Abalandeli beqembu bahle baphiwa ugwalo oluqukethe lokho kwakuhlanganiswa liqula leli elikhokhelwa nguDube ukuba beluhlolisise njalo bethule imibono phezu kwalo. Umsekeli weqembu uMgcini Mafu ukhuthaze ukuba abalandeli bengajahi ukuba lolu hlelo lufike emaphethelweni ngoba isithi luqakatheke kakhulu yikho akumelanga luphazamiswe.
Nga sikhuluma ngesiniso le-constitution isakha into yabantwana babantwana babantwana asambenini siye ukubala asiyakhelini ngikesasazithethela utenasikhambhekezilikristu ngenxa yokujaba sibalenini kuthi into le.
Uhlelo lokuguqula isisekelo sombuso seqembu le-Islanders luqalwe ngoba leli qembu lifuna ukulandela izinqumo zenhlanganiso ebona ngokuqutshwa komdlalo wenguqu elizweni jikelele FIFA ole-FIFA Club Licensing. Lolu hlelo luzadala ukuba amalunga ebhodi alahlekelwe yizikhundla ngoba kusakhiwo esitsha sobukhokheli akulandinyeko yokuba lebhodi okuyinto edale inkulumo yokuba mhlawumbe abadala abakubhodi ye-Islanders yibo abadonsa inyawo phezu kwalolu daba ngoba bezalahlekelwa izikhundla. Amalunga eqembu avumelane ukuba kuthi kuphela inyanga kamabasa sebehambise imibono yabo phezu kogwalo lolu abaluphiwe namhla kube sekuqhutshwa umhlangano wokupasisa izinqumo eziyabe zithethwe ngabalandeli ngenyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.